Siyabonga Jonga lo Chris lichona njani mthwakazo muhle yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngomabasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngezindlela ungathi ukuthi amapolisa abekhona kusenzakala khonokho kodwa ke behluleka kumbe beyikela ukuthi benze okufanele bakwenze nxa omunye umuntu esenziwa lokho akwenziwe izalo.
Abebandla le-MDCT basola udlakela oluqondiswe kumalunga alo ngabanakanelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF.
Njengebandla le-MDCT sasivele ezisebhandilini i-voters roll yeze kungezela ukuthi obaye wamudidi ama-voters roll nalawa avela angcolile sesingenile esikhathini sokuthi sokule-information technology.
Ugatsha olubona ngezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi alukaphumele sinqumo ekuthini luzasebenzisa ugwalo lwabavotayo oluvele lukhona kukhetho luka-2018 kumbe luqoqe olutsha. Njalo kuwoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uDumisani Nyongolo yena osethulela inzwisa yengoma ezitholakala kudlalate lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abebandla le-MDCT sebesole udlakela lokuhlukuluzwa kwamalunga aleli bandla ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF. Ibandla leli lithi abalandeli be-ZANU-PF batshaye umnumzana Costa Machingauta umeli webudiriro edalele parlamente labanye abalandeli bebandla leli izolo bevela emhlanganweni webandla obukade ubizwe ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Umnumzana Pedniko Pepe obona ngenhlelo ze-MDCT utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi akulunganga lokho kwenziwa iZANU-PF.
Well, umumo elizweni owakuqala ukuthi vele sikhuluma kunjenje abantu beZimbabwe kakulanto abayenelisa ukuyithola, imali kayitholakali, ukudla kakutholakali, imisebenzi ayitholakali, inzuzo njenje eyokuthi abantu baphile kayitholakali. Abakutholayo kuphela ukuthi baye bahlukuluzwa ikhulumende esisibuse kweminyaka engu-35 isihlukuluza lokhu besiya phambili besihlukuluza. Ngijayele ukuthi ngithi mina iZANU yiphathi engavusi ngontando kaNkulunkulu kodwa ebusa ngomusa kaSathane. Nezinye indlela ngabantwana bakaSathane abathanda ukuzisa abanye ubuhlungu, abathanda ukutshaya abanye, abathanda ukupha abanye, ababulalayo njalo. So ngaleso sizathu yinto esivele siyazi ukuthi iZANU ngabantu abathi.
Yes, siyabona nje ukuthi izolo kukhanya iZANU kutshaya abantu be-MDC abathize. Kambe ukuthi amapolisa ayakuhluzisisa yini ukuthi vele kuhamba njani?
Kanti azahlulisisa njani amapholisa angikhona njengoba lawo efakwe nje umkhungo. Nxa efakwe umkhungo kutsho ukuthi khona bena abasoze benze umsebenzi wabo abawufundelayo kodwa benza okwalowo obambe umkhungo wangkhona. Ngezinye indlela ungathi utho ukuthi amapholisa abekhona kusenzakala khonokho kodwa-ke behluleka kumbe beyikela ukuthi benze okufanele bakwenze nxa omunye umuntu esenziwa lokho akwenziwe iZANU.
Pho kuya ngaphi konke lokhu bhebhe?
Lokhu kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi batshintshe indlela abenza ngayo ukuthi balwisane leZANU, batshintshe ingqondo abacabanga ngayo ukubona iZANU, bavule ilihlo elibona iZANU ukuthi ngabantu ababi, benze lokho okufaneleyo ukuthi nxa kufanele bakwenze ukuzikhulula bakwenze. Bangazikhulula kuphela ngaphandle kokuthi babambane, bakhulume ngelizwi linye, bavote ngokufananayo. Batshengise nalabo abasapota iZANU ukuthi lokhu abakwenzayo nabakusapotayo kakula lapho okusakhona impilo zabo nelizwe.
Umnumzana Pedniko Pepe ubona ngenhlelo zebandla le-MDCT. UGibbs Dube uphinde waxhuma umnumzana Morris Ngwenya owebandla le-ZANU-PF yena othi balamanga abe-MDCT ukuthi batshaywe ngabebandla le-ZANU-PF.
akula ngindlela ukuthi abantu bezonke bangaqhabuka belisane nabo. Lokho yindlela kuphela abazama ukudinga ngayo nje ukusolisa uhulumende wezanu-PF ngokunikana imisebenzi yokuthi mina njanani bezosithiwa ngabantu bezanu-PF. Ngitsho izanu-PF ngaza kuyenza izinto ezinjengazo lezo.
Kodwa pho-ke bangabe betshaywa ngobani baba Ngwenya, njengoba abanye babacabangela ukuthi ngabantu bezanu ababaziyo phela?
Lawo ngamacebo abo abantu be-NDC, ngoba njengokukhuluma kwami kungaze kude ngisize kanjani. Awusoze uthole umuntu we-ZANU-PF ozasukela ejaya abantu be-NDC ngoba kabasiyo treat-i ngendlela yiphi. Ngitsho ivele ne-NDC libandla elimelwa ngabakhokheli kuphela, alila ngitsho abasekeli. Ngakho umuntu we-ZANU-PF uyabe ebajayela kuyabe ebangelani imisindo la nabantu kuphela abazama ukudinga usekelo ngendlela ezinjengazo lezo. Yikho besebenzisa indlela zonezo ezingcolileyo ezokuzama ukungcolisa igama le-ZANU-PF kanye lokuthi labo abaphandle kweHarare kumbe abaphandle kweZimbabwe babona ngani kuthiwa liqiniso lokho okwenzakala. Kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi akula ngisho umuntu we-ZANU-PF ongalisana lo muntu we-NDC ngenxa yokuthi vele i-NDC yona libandla elingayela abantu ngaphandle kwalabo abazimele abalimele abalezikhulu zawo kuphela. Akula ngisho lomsekeli anawo ukuthi i-ZANU-PF ingababona njenge-threat ukuthi ingalisana labo.
Umnumzana Morris Ngwenya ngumlandeli webandla le-ZANU-PF ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ugatsha olubona ngezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission luthi alukaphumi lesinqumo ekuthini luzasebenzisa ugwalo lwabavotayo oluvele lukhona kukhetho luka-2018 kumbe luqoqe olutsha. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo we-ZEC uNkosikazi Rita Makarau izolo. Kodwa amanye amabandla aphikisayo agoqela ele-MDCT athi afuna i-voters roll entsha ngoba evele ikhona ilamabizo abantu asebafayo amaningi. Sixhume umsekelo wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ivele izekhi yikuthi nje udubo lukhona kabalaleli njengebandla le-MDCT sasivele zithe phambilini. I-voters roll ngevela kuthi obaywa mudidi ama-voters roll nalawa avela ngcolile. Sesingenile esikhathini esokuthi sokule-information technology, asihambeni siyedinga i-biocamera voters roll. Kuba lula ngoba sisachiza sikhipha ibhodi yonke leyana lokho abasebe kutho sebesesaba ngoba bayazi ukuthi i-voters roll nabo ingcolile, njalo bayazi ukuthi vele sebeyiphekile belungiselela lolu khwethu olwama-by-election.
Ngamanye amazwi uthi kumele kulotshwe i-voters roll entsha
kakhulu ngoba ukukhona kathesi ungakhangela ku-voters roll le khona kunabantu abanama-100s abasabafa kudala, and kunabantu ungangena kuma-voters roll esikhathi yafika kunabantu enxayeba ngu-30. I-ID number yabo iyafanele amanumber oqalise nonke bagcinane ekugcineni. Njeke la kubona ngakhonokho it cannot be, akulanto enjalo empilweni ukuthi abantu abanjalo banama-numbers afananayo baphume esigabeni esiyi-1 ID number 08179415-41417416413413 akulanto enjalo. So thina esikuthoye ukuthi lokhu abakukhuluma yinto esayikhuluma phambilini kusukela ngo-2000. So nxa besanelisa vele kabathe baqalise balahle i-voters roll yabo labayiphekileyo babhale i-voters roll entsha. Lokhu ukuthi uhulumende kanamali nawo ngamanga nabo anti babaphume ephepheni besitele ukuthi khona sebezofi-10 million ema-by-elections kabathathi 10 million le bayilungisa i-voters roll. Xa sowuhanja kukhetho sihambe ekhetheni esikwaziyo ukuthi sonke sine-voters roll siyakwazi ukuminjani ku-ground. Ayikhona lokho kukhona ukuthi kunabanye abale voters roll yabo yekathi ubayimlele iveki layo le-voters roll akusazwakali ukuthi evele iyiyo kumele isetshenziswe yini.
uNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo. Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla le-MDC ikakhulu oluqhamuke eHarare izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Italy asebophe abantu abayithobamnemunye abanakenelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo njalo athi asadinga abanye abayisishiyagalolunye ababaleke ekuhlaselweni okwenziwe esinye sezigodlo zabo lamhlanje. Leli qembu yilo elinakanelwa ukuthi lihlasele isigodlo sesonto yeRoma yamaKatolika eseVatican kanye lakwele Pakistan. Umongameli Serge Sarkisian wakwele Armenia ubonge kakhulu inkokheli yamazwe omhlaba ebize emthandazweni okukhumbula abatshona ekubulaweni kwenkulungwane lenkulungwane zezizalwane zelizwe lakhe ngabesi Turkish eminyakeni elikhulu edluleyo. Umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa namhlanje uhlanganele nhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu eSouth Africa lapho wagcizelele khona ukuthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda udlakela oluqondiswe kwabavela kwamanye amazwe olusanda ukuqhamuka kulelo lizwe. Sokubhubhe abantu abayisithupha kulolu dlakela njalo abanye sebebuyele emazweni abadabuka kuwo. Iqula lokugcina lezizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu likhangelelwe ukufika elizweni lamhla libalekela lolu dlakela kwele South Africa. Kusenjalo unkosikazi Olga Stillman isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu kwele South Africa esamukela Women's Movement uthi inhlanganiso yakhe isebenza le South African Women in Dialogue ukukhuthaza ontanga ukuthi bengaphatheki kulolu dlakela.
Lapha ke thina elandla eSouth Africa we are now facing a challenge xenophobic eyenziwa throughout i-criminals because now this is criminal abayenza lento and it's no longer xenophobic but it's afrophobic and yet now we want to change ngoku indaba yokuthi this is xenophobic abantu bethu abafana kunye nathi sithi ke ngoku kumelezeke into basiye ngohlala etafuleni sixoxe ngale ndaba sithi kaloku abanakwethu nabodade wethu abasuka ngakulizwe lasentla apho nathi sasibalekele khona kubandlululo lukarhulumente womlungu sabalekela sayotsho khona basisiza kungani nake thina le nto singenako ukuyenza njalo kwaye abangabo abantu basemzini bangabantu nje abafanayo kunye nathi abanengxaki ngoko abasuka kumazwe abo abangakwaziyo ukufumana imisebenzi.
Udaba lwemisebenzi lolu ungathi abavela kwamanye amazwe baluhlupho kumbe bayancedisa ilizwe leSouth Africa na?
Kwaye kuthi apha masivume thina balapha eSouth Africa okokuba abo bantu sibalekayo sithi abangobalapha bengabanakwethu baluncedo ngoba kwezinye izinto sifunde lukhulu kubo ngoba bona abagcakameli langa baxele ababethu ababrother bethu nabantwana bethu abalapha bayasebenza bathatha okuncinci abangenako bakwandise. Kungani le nto sine-negative sine-attitude engazosincedisa sibona okungalunganga kodwa babona bathatha imisebenzi yethu kungani le nto singadibani sisonke sithi ke ngoku siboniseni ngoba kukho lento yokwakhiwa kwezindlu leyo kokuba kukho i-contractor ezakhayo i-buildings ezinkulu ezenziwa ngamabhulu. Kungani nathi na bantu bamnyama singenakwazi udibana nabanakuthu abasuka kulo mazwe angasentla abanesakhono sithi masihlaleni phansi sakheni ilizwe lethu iAfrika.
Lo ngunkosikazi Olga Steelman isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu kwele South Africa esamukela Women's Movement esebenzelana ndawonye le South African Women in Dialogue. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseSouth Africa. Kunjalo nje ukutshaywa lokubulawa okwenziwa abokuza kwele South Africa kukhanyaso kunganeno osokusenza ukuthi abantu abaningi babuyele emizini yabo lapho abaphume bethwele izithende. Kodwa umbuzo lokhu ukhona ngothi isimo esikhona sokuthula sizaqhubeka na kumbe udlakela lolu luzaqhamuka njalo. Okuningi asikuzweni kuChris Kande weStudio 7.
Siyacela abantu bokuhamba bathathe imithwalo yabo kuyisule.
Lawo ngamazwi abanye abathi abangele ukubulawa kwabokuza abayisikhombisa abedlula inkulungwane ezimbili balahlekelwa imizi. Amazwi la akhulunywe inkosi yamaZulu umnumzana Goodwill Zwelithini kodwa uyakulandula lokhu okwenze waze wabiza imbizo lapho athe kumele abachaya abokuza babotshwe. Imbono yehlukene ngembangela yobudlwangudlwangu lobu obuke baqhamuka ngomnyaka ka-2008 kwafa abantu abangamachumi ayithoba minembili. Ingcwethi yecubungula izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana yena uthi kungaba kulesandla sabensundu ebudlwangudlwangwini lobu.
Ngombono wami lapho ngimi khona mnumzana ukuthi kukhona abalutshwane abasebenza beziqathile ababesebenza lombuso wobandlululo abasebenzisa imali ukuthuma abantu abamnyama ukuthi bahlukumeze abanye abantu abamnyama bezama ukuvikela intando yabelungu kuleli.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo kuza kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa umnumzana Nicholas Mabena.
Abamhlophe kabahlaselwanga kodwa kuhlaselwa abasebenzi babo.
Ubudlwangudlwangu lobu benze ukuthi abantu abafika phose inkulungwane babuyele eZimbabwe ngokusabela impilo zabo. Umacaphulana uthi kwaqala kwasetshenziswa abantwana besikolo.
Nga ufuna ukubona ukuthi kwenzakale kanjani kuthe ngokuba abantwana besikolo besilwa lezithombe zabelungu. Kwahlala amalanga amalutshwane kwasokuvuka lolu dlame okutshengisa ukuthi beliyindlela yokuthatha amehlo abantu ebalungini liwasebantwini abamnyama.
Ingcwethi yecubungula izombusazwe omnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi abantu abamelanga babuyele lapho abasuke bebaleka khona.
Uma sithatha ukuthi vela kuqale ukuthi kwenziwe into enje ngo-2008 kwenziwa into enje and njalo abantu thina esihlala eSouth Africa esibuya ngaphandle kukhona nje okukhona ukubonisa ukuthi abantu bazohlaselwa njalo bengakuthathi ngendlela esiyabe sifisa ukuthi bakwenze ngakhona. So mina ngokubona kwami angiboni ukuthi kufanele ukuthi abantu babuyele ezindaweni lezo abafike bahlukunyezwa khona njalo ngoba siyazi ukuthi kwena uhulumende lamanje engani uyabonisa ukukhathazeka kwenziwa nje ngokuthi ufakwe engathi kona yipressure from abantu abangaphandle international community le media.
Abanye bathi lolu dlakela luzahlala luqhamuka ngoba izizalwane zakwele South Africa zihlala zikhala ngokuthi zithathelwa imisebenzi ngabakwamanye amazwe abeza ukuzohlala kulelo lizwe. Lolu ludaba olubikwa lokhu lukhekhelezwa lungalungisiswa isisusa salo sibili ikakhulu nguhulumende hatshi weSouth Africa kuphela kodwa owamanye amazwe alezizalwane eziyadinga amadlelo angcono kwele South Africa. Ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande ngiseWashington DC.
Siyabonga Jahalezansi okwamanje singene kumbiko elisithumela yona linabalaleli nge-email kuFacebook kumbe ngeWhatsApp. Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu uSikhumbuzo Moyo yena othi igama ayi cha lo ngo Prince uthi yena igama lami ngo Prince ngivela ePlumtree ngeleminyaka engu 21 sicela ukuxhumana lani bantu be Studio 7 ngoba kunengi ubunzima abofihlwe endaweni yasePlumtree rurals yebo siza kuchayela ucingo Prince sixoxe Omunye njalo umlaleli olobe ekhasini lethu leFacebook ku-VOA Ndebele uthi Sakubona sithandekile labanye linjani thina hayi indlala lenhlupho eziningi eZimbabwe kanti lithini ngo-Itaitza mara ngoba kuzabangela impi njalo sicela ukuthi uMongameli Mgabe ehlale phansi ngoba esehlulekile umbuso wakhe njalo abantu bayabulawa izanu PF kanye lezenophobia Masibeni le prayer and fast ngoba impi ingavuka. Yimi uLayson M. Manduza. UZenzo Muchimba uthi ngiyabonga Chris Gande ngokunginxusa kwakho kukhasi le Facebook ele VOA Ndebele. Omunye laye umlaleli uthi wozani ekhaya madoda singaleli emzini sizelungisa okuhluphayo. Yimi umzondwane enkulumane. Siyabonga balaleli ngencwadi zenu. Qhubekani lisithumela zona ku WhatsApp go 0012024650318 kumbe ku email studio7@voanews.com.
It was a Friday my darling. Was a Friday seven upogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambalingomile wena.
Was a Friday, lamhlanje silomculi wengoma zokholo. Utumisani Nyongola yena osethulela inzwisa yengoma esitholakala kudlalate lakhe. Azalihwatsha lonyaka ezile ngoma ezilitshumi lanhlanu.
Kipendleleni yenu yabadukisa Satanu linga banwele ubakipendleleni yenu yabadukisa
Utimisani Nkomo yena waziwa ngigama elomsebenzi elithi Dumi Nyongola wazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe yokusina lokucula ephathisa umculi weAfro Jazz uJays Marabini njenge backing vocalist kodwa ngomnyaka ka-2013 ucindezele lakhe idlala dezimile yedwa elithiwa The Gospel in African Languages
Igamalami Dumi Nyongola, umhlabeleli we-gospel, ngiphethe koBulawayo. Ngenzile i-album ngo-2013, manje okwamanje sengenzile i-single from my new album. I-single yami ilengoma ethi Sathane Namanga, lenye ethi Mhlobo Wami.
Lo nyaka ke lomculi ulenhlelo zokuba akhuphe idlala de lakhe lesibili lengoma ezilitshumi lanhlanu njalo usekhuphe ingoma ezimbili eziyinzwisa yokuba lelo dlala de liquketheni enye yalezi ngoma ezimbili ngethiwa usathane unamanga okuyiwo esivule ngayo uhlelo kanye lali ethiwa mhlobo wami Nyongola uthi isifiso sakhe ngesokuba umculo wakhe uthinte impilo kaZulu ulethe utshintsho empilweni zabantu yikho nje iqhubekela phambili esenza umculo wezokholo ngoba ulo mlayezo.
Njengoba ukuthi ungumuntu ozobona lwemhlambe okhathazekile izingoma zokuthaywa zokududuze zimculi ekungase ukuthi usathane aqhithakale empilweni yakho.
Igama ledlalade likaNyongola ahlele ukulikhipha lonyaka uthi uzalethula kuZulu ngokuhamba kwesikhathi ndawonye lokuthi yibaphi abanye abaculi asebenzisane labo kodwa kulezi ngoma ezimbili ezitholakala kusindli yakhe usebenze ndawonye lodade wabo uNtombi obemncedisa ukucula kuthi obeqoqoda ikeyboard mu-Israel obenguye njalo umanjinela. ikanti amakatali ebeqhunswa ngureason kanye lomthabisi nangwe iphuma enkundleni ngayo ingoma ethiwa usathane unamanga. Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Satanu linga bangcwele ubakhiphe endleleni yenu yabadukisa. Satane wamlinguje etiphendula manje wona abe isinkwa kuhle manje. Satane wamlinguje etiphendula manje uJesu wasempendula wathi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, uyaphila ngegama likaJesu, uyaphila ngelizwi. Satanu namanga awunamahloni asukeki. Satanu namanga awunamahloni asukeki. Satanu
Satane unamanga unamahloni yingoma ka Dumisani Nyongola yena obekuhlelo Woza Friday. Usiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje njalo usiqibela iviki lingayikatshana mthwakazi omuhle luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Libe lempela nsonto enhle njalo lilale azibe wope makamwangu unomu halilisa nintungamili nkomo.